Abasakhulayo bemthwakazi Republic Party baqale ukutshengisela bephethe amabhakane alotshwe insolo yabo ngokwenza kwabaqondi be-OK Supermarket kobulawayo. Isikhulumi semthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo uthi abakwenze lamhlanje kuveza ukuthukuthela kwabantu bakobulawayo ngokwenzakala ezitolo zako-OK.
Esesikwenze lapha yikuthi-ke siletheke ulwazi sibabonise ukuthi-ke lokhu abakwenzileyo kasivumelani lakho. Ngaleso sizatho-ke sesilethile esesikulethile sakhuluma ivoice yethu esiyikhulumayo ukuthi bona bazaphendula besithini sizokulinda.
Umgcini sihlalo we-Amavikela Mbuso Association umnumzana Mthobeki Ncube uthi okwenze baphatheka kulokhu kutshengisela yikuba sebenanzelele ukuthi bayabandlululwa.
Asiphatheki kahle ngoba kuyokwakhuluma labo ngendaba yokuthatha abantu ngoba bajengisa ukuthi banobandlulo ngoba thina ma sikhuluma indaba yokuthi sikhawete abantu abayisayidi nemathebeleni bathole imisebenzi bona abakunanzeleli njalo ngabalandi abanakho bakhanya bayasibandlulula ngoba yala bantu abavela kwezinye izigaba. So kusiphathabi kakhulu ngoba thina sifuna ukuthi abantu bakithi bathole umsebenzi endaweni yakithi. So bona babetha abantu ngaphandle abakithi beyingcosa abantu abafakwa ekubeni bekhona abantu abafuna imisebenzi kule ndawo yakithi.
Umgcini sihlalo emthwakazi Republic Party umnumzana Boys Makhalima uthi indlela abako-OK abaqhatsha ngakhona kulobandlululo.
Thina njengabantu esike sayizidala lokhu labo laba bantu buyabe sithunywe ngabantu abaku-ground. So abantu abaku-ground khangcane abasuthisekanga ngempendulo le esibuye sabanika yona. Sebecabanga ukuthi labo bathathela inyathelo elizakwenza bazwakale sibisibili into abayiyo abakhuluma ngayo. Ngoba silusizi kakhulu ukuthi indawo enjengo-OK ekobulawayo khona pebhodini phakathi kwabantu abathathwayo out of 7 esayibonayo thina yathathwayo 2 yibo kuphela abantu bakhona. So kusuka kusimangalisa kakhulu ukuthi nxa kuthiwa i-online i-online yangikhona layo kumbe sisegregate abantu kumbe sisenza njani sokusimangalisa.
Umnumzana Venethi Ncube isakhamuzi uthi bazamile ukukhulumisana leziphathamandla zako-OK kodwa impendulo abayitholileyo ayibasuthisi.
Ngoba thina esikufisayo sifuthi sinxa silapha emathebeleleni ama-first preference ngabantwana bakithi abesintu but bona indlela abayenza ngayo babuya labantu abavela kwezinye indawo like emashonaleni basitshele bethu abantwa bethu abakhwalifayi ukuthi bona bathole imisebenzi. Manje yikho khonokho thina singavumelani lakho ngoba siphethe izetifikethi ezitshengisa ukuthi labo bantwana bayenelisa ukwenza lowo msebenzi owenziwa ngabantu abavela esishoneni. Kungakho-ke sithi thina singakufuniyo ukuncindezela yikho sisima sisithi hhayi ukuze bona babonje sisirathi abame kancane ukusebenza bavale baqalise balungise udaba lolu abalwenzileyo ngoba thina sifuna lathi ukuthi abantu babethu basuke esitaladeni babuye labo bazosebenza ku-OK babo.
Iziphathamandla zako-OK egodini kobulawayo zalile ukukhuluma le-Studio 7 mayelana lokwenzakale namhlanje kanye necala elizetheswayo lokuqhatsha abantu abavela phandle kwaleli dolobho zisithi azilalungelo lokukhuluma lentatheli zindaba. Ukutshengisela kwanamhlanje kubikwa kubangelwe yikuthi isitolo se-OK esisegodini siqhatshe abantu ababili bakobulawayo phakathi kwabayisikhombisa kumaviki amabili adluleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.